sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu namhlanje,
I'm going back to Zimbabwe to participate in the election. I'm not deterred by intimidation.
Umnumzana Sevi yakasukwere ozancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Obronko bacelela imbanje zicelela awunjengwasikhulumi vele babhudla akikho ekuseni lantambama kuyathwala okungabantwana kufakwa ezikujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakho umsindo lapha kathi indaba lina bantwana.
Abazali labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabantwana besikolo labanye abatsha. Abemba igolide ungekho emthethweni bathwalise nzima izakhamizi kwezinye indawo enkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sevi yakasukwele uzancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukasukure utshele umsakazo weStudio 7 eseJohannesburg ukuba usezwile ukuthi urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukusebenzisa amapolisa ukuba ambophe engafika eZimbabwe esiyakhankasela ukhetho oluzayo. Lokhu kulandela kwethulwe ngumnumzana Christopher Mtsangwa izolo othe ukasikwele uzabotshwa engaphenduka eZimbabwe ngoba umthethwandaba wakhupha amaphepha ambopha okumele abotshwe ngawo ama-warrant of arrest amabili kulandela ukumiswa kwakhe umthethwandaba esethiswa icala lokweqa umngcele ongekho emthethweni lamanye. Ukasikwele uthi amaphepha la alahlwa umthethwandaba.
I'm going back to Zimbabwe to participate in the election. I'm not deterred by the intimidation. I'm not worried about what they will do to me. I am determined to go and fight a clean election. What worries me more now is the future of my country, the future of our people. All the desperate attempts to try and silence, to try and stop my coming back will come to naught. I am heading for Zimbabwe, and I will participate in the election in Zimbabwe.
Niyabuyela eZimbabwe ukuyancintisa kukhetho oluzayo kanye sabi lutho kanye thuselwa mina kanye landaba okungikhathaza okwamanje ukuhlupheka kwabantu. Ngizabe ngikhona ngabasoze bephekapheke ukhetho kanye sabi lutho ngingabe ngisesaba bani.
I understand the system much better. I've been through the system. I have learned the mistakes. I have learned from my mistakes. And there is nobody than one who accepts that they are mistakes we were made in the past. I know those mistakes, and I'm prepared to correct those mistakes. And that's the experience. When you look at the return of candidates who are on their ballot, there's nobody whose experience can compare to mine. I have been a civil servant. I have been a politician. I've been a minister. I have been an activist. I have been a businessman. I have seen the good and the bad.
Ngiyawazi ukwenzakala kuhulumende, sengabona amaphutha wonke. Ngiyawazi sengikhangele bonke abancintisayo abafani lami ngitshola kancane. Ukuhlala kwele South Africa sokungitshengise ukuba singahlala kahle eZimbabwe.
I have realized that there are systems that we must introduce in our country. We must do away with this mindset that has held our people back for so long. We can actually build a better country. We have had so many years which we must have turned into wealth creation as well as development of our country. If somebody says I was tied to President Mugabe, it was Mugabe brutal, what? Well, how do I need to respond to that? I've never killed anybody. I mean, and we have done more. So how do I become a brutal man? I've never had the security ministry. Why should you then tie all that happened?
Akumelanga ngiphendule ukuba ngaseduzane lomgabe kangizange ngibulale umuntu. Mina awulanto engayenzayo kangizange ngibulale umuntu.
Brutalize anybody, murder anybody.
Lo umnumzana Sevi yakasukwere obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uKasikwele uzabotshwa angaphindela kweleZimbabwe. Unyathi uthi kulamaphepha ama-warrant of arrest amabili ammeleleyo. UKasikwele wabaleka eZimbabwe kulandela ukugenqulwa libutho kukamuyi uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kwakuthiwa wenza okungekho emthethweni labanye bakhe babefisa ukuthi kungene omunye esikhundleni sikamugabe. Inhlanganiso yabatsha e-Youth Invest namhla imanyane lezinye ezizimeleyo kanye lohlangothi lwezemfundo e-Victoria Falls emkhosini wokunanza usuku lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa une-International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kubika uNokutaba Dlamini.
Kunkulumo eziphume emkhosini lo obuqhutshelwa esikolo seMoss owathunya High School, abasakhulayo baveze ukuba inengi labo selithatha izidakamizwa lezi ezigoqela i-crystal meth, injengu, osiganga kanye lokubhenywa kuthathwa kumaphampa abantwana alengcekeza kubangelwa yikukhohliswa ngabanye. Phezu kwenkohliso, baveze ukuba okunye bakubona ezindlini kusenziwa ngabomdeni njalo abanye benziwa yikuhlukunyezwa emakhaya.
So what do you think? What many people are going to avoid this? Maybe in a family, how many he has? Many of them in the internet, he doesn't matter to me as also the news. Or maybe that we would have any.
UNkosikazi Ruth Mpofu, umphathi we-guidance and counseling esikolo lesi, utshele umsakazo lo ukuba abantwana basebenzisa izidakamizwa lezi nsuku zonke, uthi ziyabalimaza.
Nxa ukhuluma ngamaphaphu abo bona bakutshela ukuthi vele kwethu kusathwa esikhathi nabezemfile. They don't see themselves long. Bazibona nje bengabantu abayaphila iminyakane engamingaki. Khona lokhu abanye baya be-child headed, abanye abazali batshona, abanye betshana bevele betshoniswa yiwona la ma-drugs. Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunjengwazikhulumi. Vele babhudla kikho ekuseni lantambama. Kuyathwala okungabantwana kufakwe esigujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakhona, umsindo lapha, kati indaba lina bantwana.
UNkosikazi Nokuthaba Moyo owenhlanganiso ye-Youth Invest uyalufakaza lolu hlupho.
Ama-students they fail to cooperate kuhle, asakwanisi ukucooperate kuhle esikolweni, plus futhi esikolweni kulamanye ama-students who are doing drugs, so they are affected kakhulu. The future is destroyed at an early stage.
Inkulumo kaNkosikazi Moyo igcizelelwe ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo we-Victoria Falls Combined Residents Association.
Singasuffocate ama-channels with which ama-drugs abuya ngawo, whether from outside Zimbabwe kumbe kwamanye amadorobho, bona ngani kungasinceda. Singakadingisisi ukuthi bona ngubani abathengisayo njalo ahamba njani afika njani ebantwaneni. So singaqeda uhlupho lolo bese sithi imfundiso kusamele ihlale ibe isiba khona, kungabi yikuthi namhla lilanga le campaign against drug abuse.
UNkosikazi Mpofu ukhala ngokuthi abomthetho kababophi ngemfanelo labo abathengisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho nje silahlwa ngumthetho wethu. Abemthetho abasincedisa okuzwayo bayabuya sibile amapolisa bebafundisa abantwana, kodwa abantu abenza khona lokhu bayakwazi.
Ngomnyaka ophelileyo, uhlangothi lwe-Youth Sport Arts and Recreation luveze ukuba inani lentsha eledlula amachumi amahlanu ekhulwini, 57.1% yakuleli ithatha izidakamizwa. Kulandela lokhu, uhulumende wahlomisa abomthetho ukuphemba laba kanye labathengisayo. Sokubotshwe abedlula inkulungwane ezedlula ichumi lambili. Lonyaka umkhankaso lokuzwekazi lonke uqhutshwa phansi kwesihloko esithi People First, Stop Stigma and Discrimination, Strength and Prevention. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Inkokeli yebutho leZimbabwe lisemhlanganweni kweleBotswana oqukwe inhlanganiso yamasoja angaphansi kwamazwe e-US Africa Command lapho kuhlaziywa ukuthi ukutshintsha komumo womkati kubangena njani ungahlaliseki kuzwekazi le-Afrika. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Zimbabwe libambane lamanye amazwe angamathumi amathathu lasikhombisa i-37 ukuzaxoxisana phezu kwesimo sokuntshintsha komkhathi lokuthi ihlukumeza njani isimo sokungahlaliseki e-Afrika. Kodwa ele South Africa kalizihluphanga ukungenela lo mhlangano wenzelwe eHaboron noma nje isikhulumi senhlanganiso ye-US Africom umnumzana Al Phillips esithi ilizwe leli belinxusiwe.
South Africa was indeed invited. And accordingly, we'll always.
Ele South Africa lalinxusiwe njalo lizaqhubeka linxuswa ngoba siyahlonipha ubudlelwano esilabo ikakhulu kwezokuntshintsha komkhathi okungalimazi izwekazi le-Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Kulokungezwani phakathi kwele South Africa kanye lele Melika kulandela imbiko enyangeni edluleyo ukuthi ele South Africa lanikeza ele Russia isikhali zokulwisana lele Ukraine. Ele Russia alidlelani kahle lele Melika ngemva kokuba lihlasele ilizwe le Ukraine ngomhlolanja nyakenye impi elokhe isaqhubeka. Isikhulumi sikamphathi ntambo ezomvikela kule South Africa umnumzana Cornelius Munama uthi ugatsha lwakhe alwazi lutho ngokuthi ilizwe lakhe kalingenelanga umhlangano we-US Africom. Owe Zimbabwe ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kumgceke ukuthi ungabi khona kwele South Africa kulo mhlangano kuhambelana nezihlakalo ezisanda kwenzeka phezu kodaba lwesikhali zeRussia.
Angithi mina ubudlelwano phakathi kwelizwe laseSouth Africa lelizwe laseMelika kulamalanga ayisibo lobuyana obuculisayo noma engathi mina obufana lobe bukhona amalanga oyiminyaka ledlulileyo. Ukuxabana kwabo kusobala ukuthi kwenziwa obubangelwa yibudlelwano iSouth Africa elabo lelizwe laseRussia. Iproblem enkulu ngeAmerica yikuthi ayikaze yathanda ukuthi makukhulunywa ngeinternational relations ilizwe thizeni libe ndikindiki lingacaci ukuthi lisapota bani ligxeka bani.
Kusenjalo umhlangano osungulwe eHaboron ngomvulo ufake isiqiniseko sokuthi kumele ibutho emazweni awe-Afrika ashiyeneyo lincedise ukulwisana lokungahlaliseki okugoqela ukulwa kanye lokuswelakala kokudla okungabangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi. Umqondisi we-US Africom umnumzana Kenneth Ekman uthi kumele kuphendulwe imibuzo phezu kodaba lokuntshintsha komkhathi kanye lokuxokozela ukuhambelana lakho ikakhulu ukulwa kanye lezinye ingxabano kwele-Afrika.
Climate security is a risk accelerant. It makes some of the problems that we have now.
Ukuguquka komkhathi sekudale ukuthi induku kade sivele silazo ziye phambili ikakhulu okungezwani kanye lengxabano.
Unkosazana Tekane Blaine umqondisi kugatsha lwe-Emelika olubona ukuzama ukuqinisa ukuthula ele-US Institute of Peace uthi ingxabano phakathi kwamazwe atshiyeneyo ikakhulu kuzwekazi le-Afrika isiqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi.
Indaba zokuthi amazwe engahlalisani kuhle seziqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi. Lokhu kubangwa yikulwa phezu kokusilela kokudla, amanzi kanye lokubangisana ezomvelo.
Umhlangano oseHaboron uzagqitshwa ngolwesihlanu njalo kukhangelwe ukuthi kuphunywe leziqondiso ezayeba yizo izikhonkwane zokulwisana lokuguquka komkhathi. Abebutho abalesikhundla esiphezulu emazweni ashiyeneyo kwele-Afrika yibo abangenele lo mhlangano kuyinhloso yokuthi izinqumo ezathathwa eHaboron zenziwe ngokuphazima kweso. Izwekazi le-Afrika kutsho inhlanganiso ye-US Institute of Peace yilo elihamba phambili ngengxabano ezikhona zidalwe kuguquka kwesimo somkhathi. Inhlanganiso ye-US Africom yabunjwa ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokuthi kube lobudlelwano phakathi kwele Melika nebutho lamazwe wonke ase-Afrika ekulwiseni inkinga ezithiyeneyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHaboron kwele Botswana.
Songangeni kusigaba silandelayo sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Ukraine lilwisana ngamandla lele Russia ezigabeni eziningi loba nje ele Russia lizonde okumangalisayo ngokwenziwe libutho elizimeleyo ele Wagner Group elizame ukuyafika esigodlweni sikamnumzana Vladimir Putin. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili asebefe emfinile. Inhlanganiso emela abaphila lo mkhuhlane wetshukela owe-diabetes ikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso yokuzinakekela lokuhlala umuntu elolwazi lokuthi isimo setshukela emzimbeni silungile kumbe hatshi. Kubika uMagbisa Mthambe.
Abenhlanganiso ye-Diabetic Association bathi sebenanzelele ukuthi nxa umuntu engazinakekeli ukuhlala esazi ukuthi isilinganiso setshukela singanani emzimbeni kulakho ukudala eminye imikhuhlane enjengeyamehlo. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Keith Vitrino wothi ukuhlala isimo setshukela sikubanga elihle emzimbeni. Lokunanza ukudla okudlayo kungaphathisa kakhulu ukwehlisa lolu dubo, kungakho baqhuba imikhankaso yokulimikisa uzulu ngokuvikela kungakabi ke lo monakalo.
It is a very big problem, especially to the people with diabetes, because
ludubo olukhulu kakhulu ngoba i-diabetes ngokwayo ivele mkhuba wayo iyadelela amehlo ihlasela imithambo.
Udokotela Emmanuel Joe ingqwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi i-diabetes igcina ibangela udube emehlweni nxa umuntu engahlala enganakekeli isimo akiso njengokudingakalayo.
They become leaky and they start bleeding inside the eye. Kwenzakalayo ukuthi imithambo yegazi phakathi kweretina iyabe isifuza igazi lingene elihlweni kubangela ukungaboni.
Unkosikazi Tendai Mataruka oligqwetha njalo ele-diabetes uthi lesi simo sidinga nje ukuba usazi njalo ulandele indlela otshelwa zona ngodokotela, unanzelela njalo lalokho okudlayo.
I have resorted to what I call natural unprocessed foods, small grains, shio, mapunde and brown rice for my starches. I also watch what I eat in terms of protein.
Ngagcina ngikhetha ukudla kwendulo okufana lophoko, i-brown rice, unyawuti lokunye lenyama yenkukhu, lenhlanzi, amaputi, umxhanxa, lamazambane.
Inhlolisiso yaqhutshwa yingcwethi uMakhomakha nabanye bakhe ngomnyaka 2019 iveza ukuba udubo lokuphazamiseka kwamehlo ebantwini abane-diabetes ezwekazi le-Afrika solufika kusilinganiso esiphezu kwamachumi amathathu ekhulwini 31.2%. Abenhlanganiso ye-International Diabetes Federation bathi inani labantu abadala abale-diabetes ezwekazi le-Afrika likhangelelwe ukukhuphuka lisuka kuzigidi ezilitshumi lambili 12.1 million ngomnyaka ka-2010 lisiyafika kuzigidi eziphezu kwamachumi amabili 23.9 million lapho sisiyafika kumnyaka ka-2030. Kubangelwa ke ikakhulu ngokwengezelela kukuhlala kwabantu emadolobheni, i-urbanization, ukuphila umuntu engazilolonga umzimba, ukuzimuka, i-obesity, lokwengezelela kwenani labantu kuleli izwekazi, i-population growth. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Mthambe.
Ukukudeka komnotho ukukhuphuka kwentengo yokudla mahlayana lokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe sokubangele iningi labantu kakhulu abasakhulayo ukuba bembe igolide okungekho emthethweni bezama ukuziphilisa. Kwezinye indawo bazenzela umathanda. Uyezwa Jesus Banda usethulela lolo daba.
Yibuthumuthumu esabelweni senkabazwe ogwetha abavela kuzigaba ezithiyeneyo zezimbabwe besemba igolide bangagqize eqhakala. UCarlos Mpofu oleminyaka engu-23 uthi ukuhlupheka sokusenza wonke umuntu emve igolide.
Ikuswele imisebenzi ukwenza senze lokhu, so sabe sesifuna ukukwanisa ukusinceda imuli zethu ukuthi sile zingatshontsheli abanye into zabo sisebenze ngamandla yethu. Ngampha amapholisa asihlukumeza, asibuya esithathele amanye abe ngekho emsebenzini, ebuya nge-uniform esithathele amatshe, kodwa sabe singela power yakho khona lokho ngoba sabe singotshekethi.
Akula nto engayiyenza ngoba yabe ngidinga usizo lokuthi lami ngithole ukuphila ngoba umsebenzi ngabe ngingekho.
UZenzo Nyoni ngugwetha wafelwa ngabazali uvela esihlobela laye uyaphanda kothi undura.
Eminyaka engu-17 ngilapha kathesi sizama ukuthi siyagebha lapha sidinga igolide. Sometimes igolide langikhona singaligebha silithole kuyabuya abantu bethele izikhali bezesithathela, sometimes babehamba namapholisa.
Buyaliwo ukuwa kwamagama kubangwa indawo yokwemba igolide kuthathelwa nawo dli umkude okwenza abanye babulalane ugwedwa ozibiza ngegama lokuthi ngalo ingcwele kwethundura bamesaba kulindawo
lokuthaya thaya vele abantu ababuya bezofuna ukulithathela igolide la lalawo amanxebe endawo lapho angazama ukuthi ngilisane lalabo abantu ababefuna ukubuya khona abagebhe eceleni kwami khonapha vele ngiyabuya ngenza ukuthaya thaya esibili ngigamule ngibula
izakhamizi eziningi zakwethundura zikhala ngokufelwa izifuyo ngenxa yabo tyeketa ugogomoli Ncube ngomunye wabo
mozane ezimbili mntanami ziwele emgodini le egejwa ngotsheketshe akula muntu oncedayo la mapholisa awancedile ezakhamiza zincedo ngicela usizo the sebegcwele abafuna ukusuka bagcwele endaweni zonke lezi zasematshanaland khona liya abafuna ukusuka
ukhansilayo wa 7 elogwele ubenjamin mpala uthi izifuyo zabantu ziphelile zifana emgodini egejwa ngogwejwa lokunatha amanzi ale mithi abagesa ngawo igolide
inkomo lezizwele emagodini ngenxa yokuthi ontshekeja abagele amagodi wayashiye njalo ekhamisile amagodi layo njalo ekhamisile sokusitsho ukuthi inkomo iyawele nxa idiphu kakhulu phansi amagodi akhona kwenza ukuthi ungayiboni inkomo yangkhona ngenxa izicele sisizwa ngomnuko kophela ukuthi inkomo iwele phakathi calenye iminesi ezingcelelanelayo kwe-Trenchambrook kulenye indawo lapho abagezisela khona umotolo kule umuthi abawusebenzisayo umuthi lowo inkomo zingawunatha i-Trenchinet inkomo zingawunatha umuthi lowo yithi ife khonapho thenthe then akula composition is it to ama-farmers
amapholisa esabelweni se-Midlands bakhuthaza izakhamizi zakwethundura lelogwele ukuthi ziye mangala emapholiseni zibophise ogwedla laba esikhulumeni samapholisa e-Midlands province u-inspector Hoko uthi ogebha igolide okumele abe nencwadi ezivumela ukwemba igolide okusemthethweni
ngawuthi license and designation for him to do official business so it would be an offense. I would rather say you direct those that have complained to a police station so that the police investigates the issue.
Ogwedla laba batshele iStudio 7 ukuthi basebenzela abakhulu kodwa balile ukuqamba abantu bakhona okucatshangelwa ukuthi basebenzela ezinye iy'nkokheli zamabandla ezombusazwe ngimele iStudio 7 ngothundura igama lami ngenza Jesus Banda.
Wezemidlalo lenze izimanga iqembu labesilisa elimela izizwe leZimbabwe lona elibhaqabule ele United States of America ngamaranzi angamakhulu amathathu lane kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifier oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Yintuthile izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amane lathweba ngunembili lilahlekelwa ngabadlali abayisithupha kuthele United States liphendula lenilise amaranzi alikhulu lane njalo liphelelwe ngumphako ngemva kwama-overs edlula kancane yamajumi amabili lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe libhale kutsha imbali yalo emdlalweni kakhilikithi ngoba belingazange libuthelela amaranzi ayedlula amakhulu amane kumidlalo yehlobo le-One Day International. Obe ngukapteni weqembu leZimbabwe namhla uSean Williams ngiwe odlale indima enkulu yokunqobeni kwe Zimbabwe.
I think that is definitely one of the best innings I've had.
Ngokubona kwami namhlanje ngidlale ngendlela engakaze ngidlale ngayo kodwa kumele ngibonge abadlali ebengitshaya labo ibhola abafana loJoy Lloyd kumbe naye otshaye kuhle. Ungakhangela indlela esiqale ngayo besingaziqalanga ngamadlabuzane kodwa kuthe sekudlule ama-overs alitshumi saqala ukuhlasela.
Williams ukhethe ukuba nguye umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba ethole amaranzi alikhulu elilamashumi ayisikhombisa lane 174 njalo waphinda waqaga ibhola kabili ngesikhathi sokulithuba leqembu le-United States ukutshaya ibhola. Iqembu leZimbabwe liqale ukudlala kuhle kakhulu ngemva kokuqatshwa kukamqeqetshi uDave Houghton nyakenye kodwa yena uthi abadlali yibo asebelethe inguquko ekudlaleni kweqembu.
Mina engikwenzileyo ikubakhuthaza ukuba bazithembe ngoba vele italenti abalalo kodwa bebengadlali ngendlela etshengisa ukuba bayokholisa umdlalo. sikhube inhlelo zokuba bakhululeke nxa bedlala lalapho bengekho enkundleni njalo lokhu yikho osekudale umehluko omkhulu.
Iqembu leZimbabwe liphutshe lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A lile miklomelo eyi-2 intatheli ezindaba yomdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi lokhu kuzaliphathisa kusigaba esilandelayo esomncintiswano yese-Super 6.
Ama-Chevrons namhlanje atshengisele ukuthi azimisele ukuthi aqualify i-World Cup ngendlela abadlale ngayo, njalo nxa sinanzelele ukuthi bangene bezochaya vele bahle bachaya ukuthi bafuna ukuthi bathole i-bonus point yona lena. Ama-bonus points azancedisa kakhulu kuma-Super 6 ngoba kungaqeda kuyithayi ama-points elingana. Ama-points nalawa ama-bonus points yiwo azaqinisekisa ukuqakatheka kakhulu ukuthi amaqembu aqualify.
Amaqembu amabili azaqeda imidlalo ye-Super 6 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kumidlalo yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ozaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe elizadlalela imidlalo yalo ye-Super 6 edolobheni lakobulawayo ngemva kokuba lidlalele ezibaya lisesigodlweni iHarare. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji kola ngapho ke kobulawayo. Kwamanje ke sike sizwe abalandeli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana.
Ngiyalibingelela lonke labothungameli Nkomo oGift Dube bo lonke osithandekile ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo umfundisi uWinshel Hlongwane weTruth of Jesus Assemblies. Ngithanda ukubingelela laba bantu engihlala khona eXalanga A eFelabusi. Ngiyibingelela unkosikazi uMathilda Ncube, abazukulu bonke bese ngibingelela abantu abami eZansi Afrika, usikhululekile uTremendasi losiphakanyisiwe. Ngibuye futhi ngiye emziyathini esigodini endaweni yaseSibomvu umalume uDJ N Chuma nomalumekazi uMasibanda uGaluza. Ngibingelele lomngani wami Anele Songo oJoseph Masuku oKrimp Masuku usekankosi. Ikanti nakhona lapha futhi engihlala khona ngiyabingelela uHezekiel Bukwela. Ngibingelele njalo bonke engikhonza labo ngebizo lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Isithi msakazi ngiyabonga kuze kube nindanini.
Bathanda ukubingelela ngukhosteli Moyo esigodini sakomapholisa ePlumtree. Ngithanda ukubingelela kakhulu laphana kumamami uNakasiduka Moyo. Ngibingelele unkosikazi wami uCatherine Nyandeni, abantwana bami bonke, Thobekile Prince Zanele lomzukulu wami Asanda. Ngibingelele uanti wami le esilima uNakasiyazi. Ngibingelele uanti wami futhi khona lapho kumapholisa ngale uNakamaqandeka ongumphathi sigodi. Ngibingelele ubaba omncane esekamabhrugwana khona laphana umapholisa futhi. Ngibingelele nje bonke abazukulu bami komapholisa sonke nabodadewethu laphana labomayina abantwana bami obojuleti abomhlaba Moyo bonke nje ngithi hayi philani ngomusa kaThixo konke kube kuhle. Siyabonga, siyabonga, siyabonga umkhosi elingapha vela se-South Africa ePretoria.
Ye laba ke ngabalaleli beStudio 7 abazikade besinike imlayezelo yebo kuhlelo lwethu lokubengelelana. Lingakhohlwa ke nxa lifuna ukuthumeza ke imlayezo yenu, thumeza kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulayidoku namhla sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Singakehlukani sihlobo wothi kuhlangele ebesilazo. Umnumzana Sevia Kasukwere ozancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abazali labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabantwana besikolo labanye abatsha. Abemba igolide okungekho emthethweni batholisenzima izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.